Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvan Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 26 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni le-MRP ngemva kokuba elinye ixuku lithe selisuse umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esikhundleni esetheswa amacala okungenzi kuhle umsebenzi.
Bathola ngapi amandla? Ngabe bayabala ku-constitution ukuthi leyi section ilalapha lalapha? Kodwa lami lawe nje njengobana umnangagwa singamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile.
Uyibandla le-MDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi North umnumzana Chief Ndlovu uhambisa imthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sithembiso Nyoni esithi waqilibezela kukhetho.
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni, ngathola isekelo nje kubavoti. Ngingela ukukhankasisa ngathi i-campaign material, ngangingela kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni.
Idale labaphathintambo ikhabhinethi elitsha lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho, iningi likhala ngokoma kwempilo ngenxa yokonakala komnotho.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kukhabinethi leyo. I-same old story kusukela nje ngo-80.
Amakhansila ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayala ukulandela isinqumo sokuba bavotele ukhansila Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazivotela umnumzana Thuso Moyo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukufuthelana ebandleni le-MRP ngemva kokuba elinye ixuku lithe selixotsha umkhokheli umnumzana Mqondisi Moyo esitheswa icala lokungenzi kahle umsebenzi. Ixuku leli lenze umhlangano lentatheli izindaba inzolo kobulawayo lazisa ukuba kumele kukhethwe kutsha inkokheli ngenyanga ezayo. Wake waba isikhulumeli sebandla umnumzana Mbonisi Gumbo utshelela umhlangano ukuthi umoyo lenye inkokheli yebandla behluleka ukulungiselela ukhetho olusanda kwedlula ngoba bebehlala bekwele South Africa. Ngesizwe amazwi kaGumbo.
When we went to election in 2018, the entire national executive structure was complete. The provincial executive were complete. We had 200 plus candidates in that election. We had more than 20 public rallies that we held that were successful. In 2023, we went to an election with a national executive that has no vice president, that has no treasurer, with the entire executive that was there being in South Africa. There was no one to address the public. We held only about 2 rallies. The Secretary for Information and Publicity that was there issued only about 4 or 5 press statements in 90 days. That is how we rate the performance of the party. Obviously, under such circumstances, you don't expect better results. They will not come out properly. So, coming to the issue of Comrade Moyo. Comrade Mqondisi Moyo is aware that we are here. I want to put it categorically clear that there is no bad blood between us and Mqondisi. We have no issues, personal issues with him. Our issue is political. We approached him, we told him that we are not happy with the manner in which the party is run. We would want to have a conversation over these issues. Him decided in his own wisdom, or lack of it, that he will disregard the members.
Lawo ke ngamazwi kaMnumzana Mbonisi Gumbo, ilunga lebandla le MRP. Asenelisanga ukuxoxa lo Mnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe belungaphendulwa. Kodwa senelise ukuxoxa lo mgcini sihlalo webandla le MRP esigabeni seleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ngalokhu kande ngabe liyababuza bonabo abahlamuki ukuthi bathola ngapi amandla, ngabe bayabala ku-constitution ukuthi leyi section ilalapha lalapha. Kodwa lami lawe nje njengobana umnangagwa singamthandi asimbhalele incwadi avuke ephumile uma into zihamba kanjalo.
Manje lolu ludaba olulungise kanjani? Kuzabizwa na umhlangano wamalunga wonke ukuze luxazululwe lolu daba?
Kunjalo lakho lapha eMelika. UTrump laye batshona bemnika i-airtime lapha ngabo thamba nondodalwana esabamgxotshayo uDon Lemon. Bemhleka besithi khathesi sekumele when everyone else was paying for airtime, nanko wawina. Kuyafanana lakho kwe-MRP khonokho. Lina intatheli kumele ukuthi ngabe you are doing a better service for abantu, libabuze bona ukuthi bakuthatha ngaphi. Ngenxa yokuthi mina lawe egandeni ngiyakwazi, ngenxa yokuthi ngazi ababili abathathu, so lami ngizavuka ngifakile phela ku-newspaper. Asazi lina intatheli ngabe lani you do a better job of interrogating the legitimacy lokuthi bavela ngaphi ngalokho abakutshoyo.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi, umgcini sihlalo webandla le-MRP esigabeni seleMelika. Owebandla le-MDCT owanqotshwa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi North umnumzana Chief Ndlovu uhambise emthethwandaba othiwa wanqoba unkosikazi Sithembiso Nyoni esithi waqilibezela kulolu khetho. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi lolu daba lwahanjiswa emthethwandaba kungakedluli amalanga alijumilane njengalokhu okuthiwo ngumthetho, kodwa belokhu besalinde ukuzwa kumagqwetha kankosikazi Nyoni. UNdlovu uthi kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1500 abancediswa ukuvota ngoba babethiwa abazi ukubhala lokubala. UNdlovu uthi inani leli likhulu kakhulu ngoba abantu besigaba balutshwana kakhulu abangafundanga. Kolunye udaba, ibandla le-MDCT lanqotshwa phose izigaba zonke zelizwe elancintisa khona. Kodwa kwaba lababili nje kuphela okhansila abanqobayo, bonke bengebesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomunye wabo uCouncillor Given Moyo omela ikatshetete ward eWange.
Mina ngabuyela uba ngokhansela ngoba ngiyaphinda uba ngokhansela ithemu yami yesibili. Okwangenza ngabuyela ukuthi imisebenzi yami iyayimihle ibukeka ibuka nguye wonke umuntu, ikho okwakwenza abantu bathi angibuyele njalo. Ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MDCT eyayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na xhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni. Ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi icampaign material ngangingela, kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lumvela usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli. Mhlawumbe kukhona okulungiswayo, kodwa kangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC kumbe wange RDC Council kulezinto ezinkoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esibasondezela eduze kumbe senza kube kunengi njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ngokungezelelwa usetshenziswa le technology ekhona kuzeneza insuku. Wendabeni ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi nge-early childhood development centers sesithi endabeni zempila kahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama clinics abe seduzane labantu, ama health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So ukuze sitshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama state roads lama RTTF roads njalo lama roads akuthi singathi ngama access roads awe council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.
Lo ke ngukansela Given Moyo owake oye kajetshete ward ewange ekubandla le MDCT. Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha ele cabinet lizahlangana okwakuqala lamuhla ngemva kokhetho iningi likhala ngokuma kwempilo ngenxa yokonakala komnotho. UZulu ukhala njalo ngokucitshwa amahlayana kwamandla kagetsi kanye lokuswelakala kwemisebenzi. Umbuzo omkhulu ngothi kambe abaphathi ntambo laba asebeqala umsebenzi baza kwenelisa yini ukuzilungisisa zonke lezi indubo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo lwelamalungelo oluntu njalo ikhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngilethemba lokuthi wonke umuntu weZimbabwe ophilileyo ekhanda akukho okutsha angakukhangelela kucabinet leyo. Isame old story kusukela nje ngo-80 batshintshile nje kuphela bathi yi-Second Republic but ungakhangela ibehavior lani akukho icabinet yangikhona esiyake yabuya lakho okungamasu atshintsha impilo zabantu. Bayahlangana, it's just a routine kumbeni bephiwe izimota bephiwe nje konke ama-benefits but esingathi sibili sikukhangelela okungatshintsha impilo zabantu. Hayi, akukho eqinisweni. Asiye khulumeni lesingathi ngowabantu lo.
Ungathi kuyini okubalulekileyo uhulumende lo amele akuqakathekise?
Ilizwe lethu kulo singazake sathi ngibeni siyadawuthi ukuthi kuyini ama-priorities. Ilizwe lifile, imigwaqo kayikho, impilo yabantu economically ifile. So ngabe ngohulumende osebenzela abantu bekuvuza ukuthi bekudinge amaqhinga ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvuselelwe umnotho ofileyo. Sisesikhathini lapho sesikhangelela ukuthi sokuyalinywa khona. Yini okungenziwa ukubana ama-inputs abe accessible ebantwini, abe affordable ebantwini ngoba ungakhangela abantu abaningi sebedubeka. So konke khonokho uhulumende bekuvuza ukuthi how do ba-subsidize njani ukuze abantu uma beqalisa i-farming season bekwanise ukuphila. Ungakhangela bakhuluma ngokuthi kuzaba le drought, akula contingency measure abayifakayo ukuthi abantu bekwanise ukuthi besurvive kule drought yona leyo inkomo zabo ziphila. Laba abantu bephile ngoba ungakhangela babulele phela industry. So abantu bonke sebephila ngokuzilimela emakhaya, lakhona apha emadorobheni abantu sebephila ngokuzilimela kodwa ngendlela ababulele ngayo ilizwe, lendlela abantshontsha ngayo. Kangikhulu ukuthi bazathi befikile kwabana bethu bantu kasimene ukutshontsha yonke imali ama-mineral resources lawa kaswat lapha athengiswa kahambe encedisa the intended beneficiaries. Baqhubeka nje bezitshontshela bezigcwalisele ezikhwameni zabo, befaka nabantu ababezikhundleni labangani babo.
Kodwa uhulumende uthi imigwaqo iyalungiswa, uthi minengi aseyilungisile elizweni jikelele.
Hayi, ngingazi, ngingazi ngithi kungamanga, kodwa ngilokuhamba eMandebele North, eMandebele South, Inkabazwe, angaboni ngitsho lodwa umgwaqo osulungisiwe. Ngoba uma singathi umgwaqo iyalungiswa, singakhuluma ngokuthi ngabe sithi umgwaqo otholotho osulungisiwe, ngabe sithi umgwaqo enkayi osulungisiwe, ngabe sithi ukezi road osulungisiwe nje. U-false road, the main road yona leyana ama-tourist ahamba ngayo nje. Ithe zibhede zifunga nohamba egangeni. Angikwazi ukuthi batsho kuphimbeni bathi imigwaqo esemoyeni, kodwa imigwaqo ehamba abantu, imigwaqo yaba esetshenziswa ngabantu daily, engayenza umnotho welizwe uthuthuke, especially eMandebeleni. Angikholwa ukuthi bangabe qinisa ukuthi even leMashonaland imigwaqo ilungile. Yikuthi ilizwe leli ubusela buningi ukuthi eminye uyabubona kumamephu kungani ukuphila amathara kungalalutho. So zindutshwane izintaba zenzile ezikhona ezibambekayo. Kuyafika izulu abantu bayahamba nzima. Vele yona imigwaqo ifile kathesi. Uyazibuza wethu ukuthi izulu uma seliqalise ukuna kuyini okuzenzakala.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibheju likaZulu. Amakhansela ebandla le-CCC edolobheni le-Victoria Falls ayalile ukulandela isinqumo sokuba bavotele ukhansela Ephias Mambume ukuba ngumeya, bazikhethela umnumzana Thuso Moyo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uNokuthaba Dlamini ese-Victoria Falls.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasishiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu kwaqala ngolwesibili kuviki yephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutshwa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume etshelela umsakazo ukuba wayengaxhunyekwanga libandlalela ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo lonyoni bengakamukeli zezikhundla. Qede lo mgcini sihlalo wesabelo seMathebeleland North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibandala ewenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule okumqoka ekunanzwa kukaZulu.
Into yokuqala esafuna ukuyikhangela edorobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa i-Wash Project, kwanise ukuthola imali engange 4 million after selling u 8300 and leyo na izaqalisa ukudevelopa ama reservoirs first, ama reservoirs la azanceda emkhosana supply le load density supply.
Unyone laye ubona ngeliso linye esithi bazasebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi sinxa sisahambisa isikhalazo zakhamizi ukuthi no izakhamizi icela ishare from entweni abayibona sokuzonke, ngoba ngokwabo bakubona sokuzonke badalelekile. So lokho yikwesi zazama ukuthi sikupushe lomeya i-council yonke lama-resident vifakora nama-churches, ama-pastors and all other leaders esibelieve ukuthi bengasincedisa ukubana sikuphushe lodaba, ngoba sisodwa sometimes singena input yama-resident kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma umhlali wakuleli dolobho uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa le ntengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi akukwaniseki, so becinga ukwenzakala izibe ekhaya ukuthi kanti ibhili ngani ehla bijaya ngani liyaphansi, ngoba if you find abantu ekhamba location abantu ekhamba they're struggling to pay this money ekhansileni because it's losing money because it's even too high for people, but imali khona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso bese sikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajambo abotshwe basebenzi kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sikhokhela abantu abadala kulayo yona even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafo wabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls idolobho leVictoria Falls elini sinike isithunzi ekukhulumeni ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenzwe ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi uzaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela enhlangothi zamakomiti agoqela ezezimali, ezempila kahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini sizama ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi sile project othiwa iwash sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu ukuthi in the next 5 years ikhansi leyo kufanele bese kuphutshisile lokho.
Phezu kwamanzi izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Imele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Siyabonga Nokuthaba. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Njani badala ngapho, siyabonga umsebenzi eliwenzayo ukusinika izindaba eziliqiniso. Yeyi, indaba yakithi lapha eZimbabwe iyahlupha le, indaba yokhetho iyahlupha, inzima. Sikhangele inani labantu elizeki ethi lavotela uMnangagwa, sikhangele inani eyizeki ethi lavotela uChamisa. Hayi, inamba zakhona lezi zinzima lezi. Lapho kuphela okudingakalayo ukuthi ngaye bahlala phansi bakhulumisane, ngoba abantu sesikhangela sibi it is the nearest. Leli singathi baphosa balingana, okusho ukuthi vele ngaphandle kokuthi kube lokukhulumisana kuzadonzelwana kokuphela, ilizwe lizoze liyendawo, abantu bazatshona beyikhala kuphela kuze bekwani 5 years. Njalo futhi lesadaki besicela ukuthi nxa ingahlala phansi beyikhangelisa izindaba yamathemu, amathemu la amade kakhulu. Umuntu lo bengenile ehlukumeza abantu, uyadonsa ithemu ende 5 years, too much. Amathemu la ngaba aqunywa abe yi-3 years kumbe 4. Yahlupha lokho abantu bathenzima la.
Sabona msakazi we-VOA Ndebele nabalandeli be-VOA Ndebele. Ye, msakazi angijabuli kwenye zezikhathi ngokuthi kulezi ndaba elizifaka ku-VOA Ndebele ngesishona. Angazi ukubana ku-VOA ishona bakwenza nakho lokuthi befake okwesiNdebeleni. Angazi ukuthi lizama kwenza ngalokho, yabona kuyasichaphaza thina abantu besintwini, ngoba uma uzosifakela isishona abanye asizi isishona. Akunamusho ukuthi la kusisizi ngalutho. Ma noma kungushamisa okhulumileyo kuguguquleni ukuthi kufake ngesintu uze wonke umuntu akwazi ukukulalela. Khonokho okuthiwa ukukhethwa ngabantu besishoneni kutho ukuthi thina amaNdebele sikhethiwe phela, ngoba basebenzisa lokho abakuthandayo. Nani abasakazi bakhona ningakuboni ububi bakhona, niyenze lokho okuthanda ngabantu besishoneni. Ndiyabona lokho akuhambi kahle phela, kusonto enhle. So siyacela ukuthi ma i-VOA Ndebele kabe i-VOA Ndebele ukuze kungabi compromise, abantu abe begcine sebekhula ukuthi shona lesindele ukuthi into eyi-one. Cha,
ye ngingelele enkundleni ngithi lishona njani basakazi. Ye, siyabezwa abantu bezano. Upresident wabo wahamba wayale ku-UN, wafika khona ngale wakhala njengembuzi, khala ngama-sanctions. Akhohlwe ukuthi ama-sanctions onke la khona ayenziwa nguye, nguye ohlukuluza abantu baseZimbabwe ukwedlula ama-sanctions. Isimanga yikuthi bathi bona abancengi, kodwa nangu hlale siyakhala njengembuzi khona ngale mele sonke isikhathi. Uthi triple C ihlala ikhala, kodwa labo nampo bahlala bekhala ngamasanctions ayenziwa yibo ngamabomo. Ngalokho kuyacaca ukuthi ilizwe elingeke liye ndawo, ilizwe liyaguca ngamadolo. Njalo futhi okunye akumeleabe kunanzelelelwa, wabezitshela ukuthi bona bayazi konke. Uma bengavumelani la maqembu aphikisayo, ilizwe aliyi ndawo labo abantu bezano, indlala izobalungisa. Akusoze kulambe abantu baseZimbabwe kuphela, labo abezano bazabulawa yini. Ngicabanga ukuthi umuntu ohlakaniphileyo uyahlala phansi ekhangela amaphutha akhe ebesewalungisa, kaqinisa ikhanda, ezitshela ukuthi yena konke okwenzayo yikho okwenziwa nguye yikho okulungileyo. Yilo duko lezano ubona ilizwe lingathuthuki ngoba umuntu uyahamba ku-UN ayitshela abantu into engekho. Umuntu afika akhulume impela ingathi uyaphupha ethi into yonke ihamba kahle. Abantu kulokuthula izibhedlela sefakile imithi. Khonapho ekhuluma njalo esithi fe, kambe khona lokho kuyalithuthukisa ilizwe yini? Ilizwe liyindawo.
Qinisa lokhulumayo. Yebo lento eshiwo nguChamisa umnangakho angeke aze ayivume ukuthi mayenziwe kodwa kumele ayivume. Ma engathina wayekhuluma lasithame ethi khona izwe iZimbabwe ine democracy, iZimbabwe inenkululeko. Pho lo mthetho wePatronic Bill wawufakelani ma kukuthi iZimbabwe ine democracy. Nalo umthetho ukuthi atshele abantu after ama election ukuthi umuntu ozobonakala nje etoyitoya umuntu ozobonakala idemonstrate lapha esitradeni akusho ukuthi amajele yakhe agcwalanga bazobafaka emajele laba abazodoyitoya. Loyo mthetho uma kuwukuthi iZimbabwe ikhululekile ufakelwani lo mthetho? Angithi abantu mabetoyitoya babekhulumela ukuthi bakhululekile ma kuwukuthi sebezovalwa imilomo kuthiwe iZimbabwe ikhululekile. Ikhululeke ngaliphi wena mnankagwa ma ungathi iZimbabwe ikhululekile? Ufake umthetho wakho wePatronic Bill, wafaka umthetho wakho ukuthi abantu bengayidoyidoyi after ama-election. Konke lokho ukuvaleleni ma kuwukuthi kuthiwa kuneZimbabwe ekhululekile. IZimbabwe ayikhululekanga mnankagwa, engathi ngafika kuyeleyo audio. IZimbabwe ayikhululekanga, iZimbabwe ikhululeke kini nina abezano. Manje akuna msebenzi ekhaya, akunamithi sisebenza imali ongayisiyo elizwe lethu kuyokuthi iZimbabwe ikhululekile. Amna ngakho uyehluleka shame, awuyehluleka mntu omdala ahlala phansi.
Studio 7 ilale nsizwa bathi ngwethu nesidubele iyamangaza sometimes. Yazi indoda ayiyisola kakhulu iZanu-PF ngesikhathi esingale kubadlela iphikisa vele isikhathi esiningi uma ibuzwa ngeke bephume kakhulu ngezanethizaedu nangalalokhu iyaziwa vele ukuthi ngababulali njani. Namhlanje ngoye umuntu useyincame sidubukile isigugu kuye ngoba sesebenza kunale sesebenzele sisuzabhakasibazi abantu azomuntu yatshintsha madoda nesidule hhayi tshela umongamelweni ithathele imali yonke imali ekhona ithathe efake esikhwameni sakhe besegigela abanye laphana abawinikeyo ukuthi bebuze ya leyo imali alayo kuvele ithathe kube ngeyakha siyalinikeza amadoda thina sizifunele ukuthi sibuzwe kahle hhayi ukuthi lisibuze njengenyamazane yaxolisa uba muntu.
Hey Studio 7 ninjani? Hhayi usiyaphila. Studio 7 indaba zenzakala siyazizwa zenzeka kodwa mina bengicela ukuthi lisikhuzele abafana baselusulu le ndawoni yakondani sesizile bakhona ngale khaya bakhamisile yibo ababamba ibhasi yothiwa ngumsashi siyabazi Studio 7 abalandi abantu kaziwa sokusaziwa ukuthi yibo ababamba umzansi ngabaselusulu le ndawoni yakondani bamba ezitolo bayatholakala natshwala sibezi bazikhulumela ngemlomo yabo bayisaba ukuya ngapha musi sibesayila khona emakhaya. So Studio 7 akwezimisebenzi yakho kubalandi abafana baselusulu laba abaselukubana bagangayo ababamba umzansi futhi yibo ababamba lusisi sesizile thina asiyomlomo wathetha imanga sesiyithola i-information bakhona abafana ababamba umzansi endlaweni yabo selusulu le kwandani.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi. Ngiyadana kakhulu ukuzwa abanye abantu bekhulumela izanu njengabo Mnumzane uMbongolwane ukuthi uChamisa angenze lutho engazake bona uChamisa ukuthi uChamisa ufake imali ephaketini lakhe. Yiphi imali yafaka uChamisa ephaketini lakhe? Uyena baba Mbongolwane, uyena ubalekile eZimbabwe ucatshile ucatshe khona ubalekele izanu. Namhlanje ukukhuluma la lento oyikhuluma ukuthi ngabe kuthiwa ngeqiniso wena ulala iqiniso ngabe nguwe lawo oncedisana loChamisa ukhipha izanu ukuthi landi khululeke liyele ukuhlala emazweni abanye abantu. Vele abantu abakhulumela izanu behlala kwamanye amazwe mina njengambani nyanyisa ngoba vela liqiniso babe likhuluma. Awungeke ubaleke ekhaya kini usuka lapho uyekhuluma kahle ngekhaya lakini wena ukwazi ukuthi ayikho into ekhona ekhaya nje kugcwele intwala nje. IZANU PF iyehlulekile even lase-New York wabumnankagobe ekhona ethi uyayikhulumela iZANU PF yakhe ngoba kakhulumeli maZimbabwe. Ube khuluma eyedwa ukuthi akula mntu ofuna ukummamela ngoba amazi ukuthi unamanga uyaqila ukhetho uqila amaZimbabwe eqedela phambi bekhuluma amanga emazweni njengawo okhuluma mangu semazweni khona lapha eBritain. Ayikho le ndaba yakho. Vele abantu abakhulumela izandla bengaphandle kwamazwe. Amfunda kubezwa noma bakhuluma manga aphindiwe. Ngoba okhulumela izandla hamba eZimbabwe njengawo Malaki Nko. Bangcono bangakhuluma baye bayibone into ayiwena. Siyabo ukukhuluma uSidu.
Hello ke abengamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.